Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 22 kuMvimbitho 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi kungamanga ukuthi itshele abazamela amabandla esitishini sokuvotela ama-polling agency ukuthi abasoze bavunyelwe ukuthwala omakhalekhukhwini kanye lamapheni kuma-polling stations lapho kuvotwa kuma-by-elections ngomgqibelo. Abanye abasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change sebexwayise umkhokheli wabo ukuthi engalokothi afake unkosikazi Thokozani Khuphe esikhundleni sobukhokheli kulandela umbiko kamakhuphe izolo ukuthi yena labasekeli bakhe bazavotela i-CCC kuma-by-elections ngomgqibelo la kukhetho luka-2023. Zulu uthi abamabhizimusi kumele behlise intengo yezinto njengoba eyamafutha ezimota isiyehlile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kungamanga ukuthi itshele abazamela amabandla ezombusazwe ezitishini zokuvotela ama-polling agency ukuthi abasoze bavunyelwe ukuthwala omakhalekhukhwini amapheni kanye lamaphepha kuma-polling stations lapho kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Inhlanganiso elwela amalungelo eHill Zimbabwe iyo eveze lokhu isithi ama-polling agency axwayiswe yi-ZEC emhlanganweni wokuwafundisa ukuthi azaqhuba njani umsebenzi ekhwekhwe izolo. Kodwa likhomishini yethu le umbiko kuTwitter isithi lawa ngamanga aluhlaza. Ithe ama-polling agency avunyelwe ukuthwala amaphepha, amapheni kanye lamathotshi okukhanyisa. Kodwa ayichongo lutho ngodaba lwabo makhalekhukhwini. Lekomishini isolwe njalo ngabanye ngemva kokuveza ukuthi izadinda amabizo abantu abavotelwayo ngomgqibelo ephepheni elilombala omhlophe lomnyama kuphela. Lokhu kusho ukuthi lempawu zamabandla ezilembala etshiyeneyo zizaphuma zingumbala omnyama lomhlophe kuphela. Abanye bathi lokho kulakho ukudida abanye abavotayo ngoba beyabe bekhangelele imbala ephawula amabandla abo. Isikhulumeli sezekhi umnumzana Jasper Mangwana wethule umbiko kuTwitter esithi akulamthetho obopha ikhomishini yakhe ukuthi idinde ama-ballot papers alempawu zamabandla ezihambelana lemibala yawo. Kusenjalo likhomishini isikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amagama akhe kuvoters roll phambilini kokhetho lwangomgqibelo. Ithi abantu kumele bahambe lezithupha. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota eEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Izekhi uhlelo lele lwenzayo luqondile luhambelana lokho kusemthethweni. Lathi besizama ukuthi sikhankase ukuthi abantu they can check amabizo okuvoters roll without necessarily going to a polling station. Ukwanisa ukuchecka nxa usebenzisa iConnect ukwazi ukucheka njalo nxa usebenzisa net one ethi come to home. It's cheap sibili awubhatali lutho ukuthi ucheck ukuthi ubhalisile ukuvota kukhona owe iconnect kukhona owe okwe net one. So bezama ukuthi sikhankase sincedise abantu ukuthi bangakwazi ukuthi ba check amaviza abo ku voters roll njalo bebona ukuthi amaviza basakhona yini kuma polling station la khona nje ekhaya vote sikuzabe lama agents ama singathi ngama observers abe participate kuma by elections wona la khona as a way for us to also see and monitor ukuthi kungabe kuhamba njani kuma by elections ikakhulu la kobulawayo.
Vale ntshunkuntshi yokuyavota ngomgqibelo yini abantu?
Hayi, intshunkuntshi yakhona ikakhulu kobulawayo lapha sikeza abale roadshow on Saturday, siphathele ERC Electoral Resource Center. I-message ibiyukuthi go out and vote, ukuthi ye wabhalisa ye ukuvota sirolu kodwa go out and vote. Akula madlabuzane adeswa expecta ebantwini, so khona sizabona nje lathi ukuthi nxa njengoba imisuku solusondele kangaka ukuthi kungaphumani kulelo khetho, i-turnout izaba njani, lathi kuzasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi singenza njani kusiya phambili.
Kuke kwaphuma imbiko izolo ebisithi abamabandla aphikisayo batshelwe yi-ZEC ukuthi ama-polling agency abo kukhetho lwangomgqibelo kakumelanga abe lamafoni kumbe abe lamapheni lokunye nje okuvama ukusetshenziswa ngama-polling agents. I-ZEC ilandule leyo mbiko ithi kayiqondanga, kodwa uthini ngayo?
I-polling agent should have access to i-phone yakhe, abele access to i-torch pen and paper, ngoba there's a lot of things ezenzakalayo ku-polling station. Ku-polling station siyathi sivulwa, you need to record ama number of ballots, kumele ubhale phansi, either ubhale efonini kumbe ubhale ephepheni, kube lalapho la urekhoda khona njengo-polling agent. Then kuzothi khona nxa seliqedile lapha selibala kahle ukuthi ama-ballot asebenziwe ngangaka, aspoiled ngangaka, kuyishubi recording that is the purpose, so that ukuthi wena low polling agent institution kumbe umuntu kumbe i-political party I represent I should be able to verify information yona leyana. That's the role ye polling agent. Mayinxa bengela phone bengela torch bengela pen bengelani kusho ukuthi kuphela abalancedo, because you can't angeke ukreme ama numbers kumbe ama figures wona lana abekhona, even simple ama numbers ukuthi ama ballot papers mangaka avotiweyo angaka nxa selikholatha information yakhona seliqedile. Uqakathekile ukuthi ama polling agents abe lama cellphone abo bekwanise labo ukuthi information beyiconsolidate kuhle.
Umnumzana Nkosi Khona DBT yisikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023. Abanye abasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebexwayise umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi engalokothi afake unkosikazi Thokozani Khuphe esikhundleni sobukhokheli, lanxa uMakhuphe esithi yena labalandeli bakhe bazavotela i-CCC kuma-by elections ngomgqibelo la kukhetho luka 2023. UMakhuphe wazise izolo ukuthi ukhethe ukuxhasa uChamisa ngoba kulesidingo sokuthi amabandla aphikisayo amanyane akhiphe iZANU-PF embusweni. Kodwa abanye abasekeli be-CCC bathi abakwazi ukumxolela uMakhuphe, kanti njalo kabamethembi ngoba wadiliza ibandla labo ngokuxotshisa amalunga ephalamende lawamakhansili, yikho nje kuyiwa kuma-by elections. Kodwa abanye abasekeli baleli bandla bathi uMakhuphe wenze kuhle, nanku laye wazikhulumela uChamisa ukuthi umuntu wonke wamukelekile kubandla lakhe. Ukwehlukana kwemibono lokhu phakathi kwabasekeli be-TCCC kuvele sobala enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter le-Facebook ngemva kokuphuma kukaMakhuphe izolo ekhuluma lentatheli izindaba ngalolu daba egqoke isikipa esilithanga esilomfanekiso kaChamisa. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Yambona lokho okwenziwe uMakhuphe kuyinto enhle sibili, ngoba kasikhangeli nje yena kuphela, usekhangele inhle yelizwe lonke. Yikho ehlose ubana asekele umuntu angavumelani laye ekuqaliseni lokho okutshengisela sibili ubukhokheli lokuzehlisa lokufisela okuhle kuZimbabwe yonke elizweni lonke.
Umbona esiza labantu abanengi yini uMakhuphe kuChamisa?
Amboni kuzaba lamanani amaningi azabuya laye, kodwa kuletha ithemba legunya eliningi ku-opposition nxa kusiza abantu ababekhona vele kufonya i-MDC ngo-2000.
Akhona yini amanye amabandla Nkomo obona elandela umzekeliso kaMakhuphe ebambana loChamisa kuyiwa kukhetho lomnyaka ozayo?
Mbona sisiya ku-2023 kuzaba lamanye amabandla ombangazwe lawo azasekela uChamisa ukubana abe ngumkhokheli welizwe kuma-presidential elections. Kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa ngibona kumqoka kakhulu ukubana ama-political parties engadeliki nxa ekwenza lokhu, kodwa enze isivumelwano esingamele u-travel pact ukubana bevume ukubana bazasekela umuntu oyedwa ukubana amele ama-opposition parties. Kodwa siya phansi ngapha ku-member of parliament la ku-councilor bevumelane ukubana bazasika njani ikhekhe, esibe lamabandla ombangazwe achiyeneyo aphikisayo abe lethuba lokubana afake abantu abalohlonzi, benze isivumelwano labo-CCC ukubana lapha okuqine khona izaphu, lapha okuqine khona i-MDC, lapha okuqine khona i-APA, kube i-APA kumbe kube izaphu kumbe kube i-independent emayo khonapho, kodwa kusekelwe umuntu oyedwa nje ku-presidential. Ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi amabandla ombusazwe achiyeneyo ahlale ekhona, kungabi lamabandla amabili kumbe amathathu, ngoba lokhu kuyalimaza i-democracy.
Ama-electoral party la okhuluma ngawo ukusekelwa kwebandla elilodwa ngamanye amabandla kuqakatheke kanganani, njalo kungani ukhetha khona kulo ukuthi amanye amabandla ahlangane lelinye ibandla elikhulu kube libandla linye?
Sinanzelela ukubana ama-electoral pact la aqadeke kakhulu, ngoba umqala ayahlanganisa inani lamavoti ama-opposition parties. Nxa sigayela ukhetho luka-2018 inani lamavoti le-opposition lacina lisiba lincinyane, ngoba babe lama-candidates ayi-21 achiyeneyo. So uqakathekile ukubana basekele i-candidate eyi-1, kodwa uqakathekile njalo ukubana ama-political party achiyeneyo ahlale ekhona, angabhidlizwa, angangeni kuphathi eyi-1. Ama-electoral pact ayakuletha khona lokho. So uqakatheke kakhulu ngama-electoral pact kumbe izivumelano phakathi kwenhlanganiso zombangazwe esijenele, hathi nje ukubana bonke bangene lokunhlanganiso eyodwa.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe. UZulu uthi abamabhizimusi kumele behlise intengo yezinto kulandela ukwehla kwamafutha ezimota izolo. Uhulumende wehlise ilitha yepetulo isuka ku-$1.67 isiya ku-$1.59. Idizili yona yehle isuka ku-$1.68 yaya ku-$1.60. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kunsukwana ezedluleyo kubangele ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube ukuthi njengoba intengo yamafutha isiyehlile sizabona abamabhizimusi labo besehlisa intengo yezinto na.
Okwazakalayo lokho ukuthi amafutha ezimota angakhwela lapho asuka khona ikhwele njalo intengo lapho athengiswa khona empini la ethela ezimoteni angehla lapha suka khona intengo yawo la lapho athelwa khona ezimpompini zezimota ehle njalo. Kodwa ke kasazi ukuthi yilokho okusebenzayo yini ezomnotho esizijwayele ukuthiwa yi-supply and demand ngesiNgisi, kumbe njalo kubangwa ukuthi kule politiki njengoba phela siya kuma-elections ngekwazi ukuthi okuyikho kuyimbangela yini. Kodwa ke nxa ngabe belandele lokho ukuthi sehlile emhlabeni lapha suka khona labo behlise ngapha bayabe senza vele okuyikho okwenziwayo emhlabeni. Kodwa njengoba ngisitsho kungenzeka kule politiki njalo yokuthi izinto azingakhweli njengoba siya eqhetheni nje kuleli viki.
Njengoba esehlile amafutha sizabona intengo ezitolo lazo zisehla yini?
Kwela seZimbabwe akusebenzi kanjalo, bangakhweza bakhwezile izinto kabehlisi bangaze bakhweze intengo yezinto ngesizathu esithile. Nxa ngabe kuyisizathu sokukhwela kwamafutha ezimota intengo yawo, kukhwela isinkwa, kukhwela ijukela, kukhwele i-transport ezokuthutha, kukhwele lokhu lalokhuyana, amafutha ezimota angehla intengo yawo. Abehlisi labana uma ubabuza ukuthi kanti kubangwa yini ukuthi lingehlisi, baza kutshela ukuthi hayi phela kayisiyo yodwa into eyimbangela yokuthi kukhwele intengo yezinto, kukhona vele okunye kulokhu kudula kuhlupha, izizathu abazibekayo lezo. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi baza kwehla kulokho lapho sebekhona, bazahlala khona lapho benze ama-profit amakhulu njengoba sokwaba yiyo impilo yeZimbabwe i-profiteering kakhulu.
Emazweni ale minotho eqinileyo nxa sikhangela ila mazwe aphetsheya, kuvama ukwenzeka njani nxa amafutha engakhwela, lapho ehla khona intengo lazo ziyehla yini?
Yebo, kunjalo endaweni ezihlukahlukeneyo, hayi nje kuphela ezileni ezilomnotho oqinileyo. Kungakhwela amafutha ezimota kube se intengo yamafutha ezimota kube sekukhwela intengo yezinto ezihlukahlukeneyo, ingehla intengo yamafutha ezimota bayehlisa le ntengo yalokho kunyakade bekuthengiswa kade sekukhwele ngenxa ye amafutha ezimota. Kodwa kwelesi Zimbabwe akusebenzi kanjalo, bavele bahlale khona lapho lapha sebekhona, abaphenduki, abehlila kancane. Yikho okuluhlupho olukhulu lolo. Kodwa ke emhlabeni wonke jikelele hayi sibona kusenzeka kanjalo, sikubona kubo South Africa, sikubona kubo Botswana, kubo Namibia, kubo Zambia, kuyehla izinto ekade sezikhwelile nxa amafutha ezimota esehla. Sikubona njalo e-Europe, e-Asia, endaweni ezihlukahlukeneyo. Yikho kumele kwenzeke eZimbabwe kodwa akwenzakali khathesi.
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Izizalwane zeZimbabwe sezamukele ngenjabulo isinqumo seleBotswana esokuthi aliseyi kuphoqa abantu abangena kulelo lizwe ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende weBotswana uthi izethekeli sokumele zitshengise kuphela ubufakazi bokuthi zihloliwe zafunyanwa zingelawo lomkhuhlane. Kubika umqondisi Dube.
IBotswana ithi akusadingakali ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene elizweni. Ngenyanga edluleyo leBotswana labika ukuthi labo abahlatshwe ngokupheleleyo kumbe abazavuma ukuhlatshwa ijekiseni uma beyingena emngceleni yibo bodwa abazavunyelwa elizweni. Kodwa kungakayi ngaphi, eleBotswana selihlehlele emuva phezu kwalesi sinqumo. Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle umnumzana Christopher Nyanga uthi izethekeli kumele zivume ulandela imithetho yokuhlolwa igciwane le-COVID-19.
I wish to indicate that these changes now allow partially vaccinated or unvaccinated people to enter the country if they comply with the testing requirements.
Mfisa ukuchaza ukuthi sekulontshintsho oluzavumela labo abangaphelisisi ukuhlatshwa kanye nabangahlatshwanga ukuthi sebevunyelwa ukungena elizweni uma bezavuma ukulandela imithetho yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19.
Inyathela leli lamukelwe ngabezimbabwe abahlala kwele Botswana abafana lo mnumzana Stanley Ncube.
Sijabule kakhulu ngesinqumo esithethwe yilizwe leBotswana ukuthi ke abantu sebengangena elizweni leli bengadathanga amavaccine wonke. Abantu abaningi babesebenile ukwenza amabhizinisi okuza ngapha bezothenga impahla besiyadingisa ekhaya. Abanye babesenza ukuthumela impahla zithunyezwa zilahleka. Okutsho ukuthi amabhizinisi abantu kade ngasihambi kahle. Abaningi vele babesebehlezi bengasenzi lutho ngoba kade vele bephila ngokuthenga impahla kuleli ilizwe okweminyaka eminingi. Yikho ke kutsho ukuthi kade abantu abaningi sebezaqalisa njalo ukuthi basebenze bakwanise ukusebenzela izimuli zabo.
Iningi elingena kwele Botswana belikhala ngemigoqo embalwa eyafakwa ngesikhathi ukuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Umnumzana Rodwell Moyo uthi inyathela lokususa umgoqo uthi bahlolwe emngceleni ukuze bengene kwele Botswana uzabona beqala ukuqhuba ibhizimusi labo bekhululekile.
Kuyinto enhle kakhulu nxa iBotswana isithi ayisela ndaba lama vaccination cards lana e-corona. Abantu sebengangena bekhululekile. Thina abantu esikhrosa iborder njalo nje siyakwamukela lokhu ngenjabulo enkulu uzenza impilo yethu ibe lula ekuhambeni lokwenzeni imisebenzi ekhitshiniyo.
Ngokwesula kwesidingo sokuthi abantu babe behlabele ijekiseni ye-COVID-19 ukuze bengene kwele Botswana, ugatsha lwezempilakahle luthi luhluze indaba ezithile. Lokhu kugoqela ukushiyana kokuchaza ukuthi umuntu ohlatshwe owopheleleyo ngonjani njalo kumele athole nini ijekiseni yokuphindelela i-booster shot. Isikhulumi sogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nyanga uthi inyathela elitsha lizanceda ukuthi abantu bengene elizweni ungelamgoqo.
Due to discordant periods for taking booster shots between Botswana and other countries, and for purposes of smoothening international
transit.
Ele Botswana likhiphe umgoqolo ngesikhathi kulembiko ukuthi uZulu ubethwalise nzima uhulumende emhambisa emthathandaba phezu kwesinqumo sakhe. Kulembiko njalo ethi kulowe South Africa obhubhe ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi athathe iJackson emngceleni weBotswana. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-News Day ithi uluhlu lwabantu abazavota kukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo olwe-voters roll lusesimeni senxabanxoza ngoba lunamaphutha amaningi. I-Zim Life ithi owake wadlalela iqembu le-Dynamos elodumo u-Stanley Chirambadare ufunyanwe yinkantolo emsulwa kucala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumilanta athu abelethe swa. Ikroniko ithi abafundi abanengi bahambe ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lukahulumende olokulanda abantu endaweni ezitshiyeneyo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi esemhlubulweni we-Sahel isitshiye abantu abangena kuzigidi lezigidi beyizipepheli njalo bengelandawo zokuhlala. Umsakazo munye uthi eleSomalia selihlele ukuma komkhathi njengengozi ephuthumayo, i-state of emergency, ngoba iningi libhekane lendlala emangalisayo kulandela ukungani kuhle kwezulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uza kwethekelela ezwekazi laseEurope kusasa ukuyakhulumisana lenkokheli zamazwe akumanyano we-NATO phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele-Belgium. isikhulumeli sesigodlo se-White House uJane Psaki utshele intathelizindaba ukuthi esuka eBelgium uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi. Ele Poland lingumgane weMelika obalulekileyo ngoba lilenkamba zamabutho aleli lizwe. Ele Poland selamukele njalo iziphepheli ezibalekela impi yaseUkraine ezedlula izigidi ezimbili. Lomhlangano uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili, njalo eleUkraine likhala ngokuthi amabutho eRussia abulala abantu makhaza abangahlomanga. Sibuze ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuthi ulubona njani uhambo luka Biden.
Sibona umongameli welizwe uBiden eqhubeka esiya eEurope ukuthi ayebona bathi yona his emergency meeting ukuthi babone balandise ukuthi impilo isihamba kanjani, ngoba sibona iRussia according to our reports eswatholayo thina is suffering heavy losses, and ama general or ama commander for their units use baba thwalise nzima amagabha avuzayo khona ngale Ukraine. Iqalisa lempi kwakuthiwa iRussia was gonna run over Ukraine in 2 days, but isibona ukuthi abantu beUkraine bahle baphakama bonke bathi akulanto enjalo. We are in the third week sesingena ku the first month AMP yona le eUkraine. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden laye lama American generals abekhulume sithi Ukraine was going to be overrun within a week, but sibona ukuthi ukulwa kwabantu beUkraine has surprised even amapandit amaningi ukuthi hayi iRussia laye sibona ukuthi lapha kumanga kuhle. Sibona iRussia isikhupha ama missiles anjengama Mark 5 lawo abathi wona they cannot be detected or they cannot be stopped, ngoba the speed ehamba ngayo ama missiles wona lawo is too fast for any reactionary weapons to detect it and destroy it. On top of that, ama missiles lawana sesetshenziswa ukubulala general public, not military institutions, not ama socha, not anything. So sebulala abantu abaningi. So yikho nganto asokule nkinga lapha, sokule humanitarian crisis. Sibona ama refugees athunjwe, is about 3 million people abasephume eUkraine.
INATO siyazi ukuthi yathi ayisoze ithumele amabutho kwele Ukraine ukuyalwisana leRussia. Kodwa emhlanganweni olandwa nguBiden lo, singabona mhlawumbe kusiba lokuguquka kwaleso sinqumo yini? Sibone sebethumela amabutho eUkraine.
Yeah, yona iNATO ibiqalisile isithi yona ayisoze ingenele in this war, but kulama school of thought ukuthi abanye iPoland yona ithi ifuna ukuqoda abantu abahambayo as peacekeeping mission in Ukraine. So ngiyabe ingakwazi ukuthi amazwe that will contribute to that peacekeeping mission, are they shooting first or they are defending themselves? Ngoba sibona i-city ethiwa yiMariupol has been under siege for the past week and people don't have food, ukudla, ama-hospital kasekho. So i-NATO ukuthi ingenele khonapho, hayi kuyabe sekuyi-World War 3 and siyabe sesikwazi ukuthi kuyabe sekuchaywa into ehambayo ama nuclear weapons, and as angiboni kuyenzakala kanjalo, but you never know.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iyakulandula ukuthi itshele ama-polling agency ukuthi kawasoze avunyelwe ukuthwala omakhalekhukhwini kanye lensiba zokubhalisa kuma-polling stations lapho kuvotwa kuma-by-elections ngomgqibelo. Abanye abasekeli bebandla le-Triple C sebexwayise umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engalokothi afake unkosikazi Thokozani Khuphe esikhundleni sobukhokheli kulandela ukuphuma kukamakhuphe izolo esithi yena labasekeli bakhe bazavotela ibandla likaJamisa ngomgqibelo lakukhetho luka-2023. Uzulu uthi abamabhizimusi kumele behlise intengo yezinto njengoba eyamafutha ezimota isiyehlile. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.